isendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ebusweni mhlaka 13 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqula elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela.
Amakhuphoni kasozancede lapho kungenamkhona. Uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala inqanda igcwale yonke indawo ngokusoze kudingeke wona lawo makhuphoni. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele esiphandle abuye azongena ngendlela efaneleyo.
Uhulumende usevumela ukubhadala ezinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuzaba licala ukwenza lokho.
Nxa kuthiwa i-biopsy ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane, bathathe mbijana i-piece ye-kidney bahambelayo bayekhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani.
Idolobho le-New York ngolwesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane le-coronavirus selizaphathwa njenge-state of emergency, njalo indawo eziningi eMelika sezivaliwe okwesikhatshana. Zonke lezi ndawo lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqula elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela. Abagaya impopho bathi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubadingela umumbo phandle kwelizwe. Phezu kokubumba iqula elibona ngalolu daba, uhulumende uphinde wasungula uhlelo lokunikeza uZulu amakhuphoni okuthenga impuphu ngemali ephansi. Wodwa udubo yikuthi lokhu ingatholakali leyo mpuphu ezitolo. Emkambo wensitha lapho itholakala khona ibiza imali ephezulu, kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Council Rights Association, umnumzana Efihlela Ncube.
Yayitholakala impuphu, lokho kuhlupha njengalokho kwakuhlupha endaweni eziningi, sekuhlupha kakhulu okwedlula ngozibandlela. Ngokuba ukuze uthole impuphu udinga ukuba kube lo hulumende. Into engekhoyo okwedlula impuphu eZimbabwe nguhulumende okwazi ukunakekela abantu, okwenza ukuphuma lamacebo angenza ukuthi ilizwe livuke ngendlela efaneleyo.
Amakhuphoni ake akhulunywa nguhulumende ukuthi abantu bazawaphiwa benelise ukuthenga impuphu, wona ayatholakala yini? Luyasebenza yini lolo hlelo?
Lubonakala kwezinye indawo kuthiwa bekuthengwa ngamakhuphoni lapha lalaphana, kodwa asonto encedayo. Amakhuphoni akhona athenga impuphu evela ngaphi? Into engekhoyo yimpuphu. Amakhuphoni bangaze babe langobhiliyoni kumbe 10 billion kumbe 100 billion, into engekhoyo yimpuphu. Amakhuphoni kasozancede lapho kungenampuphu khona. Uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala inqanda igcwale yonke indawo ngokusoze kudingeke wona lawo makhuphoni. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele esiphandle abuye azongena ngendlela efaneleyo. Kodwa okwenzakalayo futhi abuye abona laba bantu amabele abethengwe ngaphandle afikele ezandleni zamasela wonala alezandle ezinamathelayo, bagayise impuphu bazibele. Abanye okunye baye kuphi inkomo, abanye baye phinthini ngamanyala nje amanye ayesabekayo phakathi kwesizwe. Into okufanele ukuthi ngabe siyalungiswa kudala.
Lungalungisiswa njani lolu daba pho Ncube, ngoba abantu bathwele nzima bayalamba ezindlini lasemakhaya lapha?
Okokuqala, ngilethemba abantu kuyokuswelakala kwempuphu khona lokhu kulokhu abakubonayo. Kumele bafunde isifundo esikhulu ukuthi ukhetho luqakathekile. Ungathi ithuba lokuvota, uvota ngendlela ukhangele izinto ozifunayo, ukhangele abantu abangakupha lezo zinto. Ungavoti nje ukhangele inhlanyelo yanamhlanje, ifertilizer yanamhlanje, irayisi yanamhlanje, ngokuba ngemva kwefertilizer, ngemva kwerayisi uzathwala nzima okunye okumangalisayo. Into edingakalayo nguhulumende ohlonipha abantu, abantu olecebo elihlonipha abantu okwaziyo ukuthi asuse icorruption lesi yahlala phakathi kwelizwe okwazi ukuyathenga amabele okwakhathesa akula mali yokuthi kuthengwe umumbu ngokuba umbuso ungamanga kahle akula muntu oletha izimali akula muntu ozohlanyela imali ovela ngaphandle ngendlela yokuthi ipolitiki yethu lamacebo kahulumende lezinqumo zikahulumende kazimanga ngendlela eyamukela osomabhizinisi abangalethi imali phakathi kwelizwe xa imali ingekho impupha sezibe khona usizi luzaqhubeka lukhona phakathi kwelizwe
ku-black market lapho etholakala khona impupho ithengiswa malini
impupho etholakala kakhulu ile evela ngaphandle iye yandile evela eSouth Africa evela eBotswana iyonga ithola ngabo 120 bondi kusiya phezulu nxa ube lenhlanhla usungachayisana le 100 kodwa kulapho ethengiswa ikhona le evela ngaphandle le angakithi inxa ikhona uzayithola khona lapho ngabo 90-100 layo kusiya phezulu kodwa kayikho vele njengoba ngisho impupho yangkhona ungayithola lapha lalaphana ego kodwa iyabe ibiza imali ephezu kwale uhulumende ayibekayo angithi uhulumende wathi $70
umnumzana efidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni lo ntungamili inkomo we-studio 7 sehlulekile ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumente ngalolu daba Uhulumende usevumela ukubhadala izinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuza kuba licala ukubhadala kumbe ukuthenga ngemali yaphandle kwelizwe. Kodwa imithelo yemisakazo amalayisensi intengo yamafutha izimoto lokunye okuninginingi sokubhadalwa ngedola leMelika. Ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu kutshengisa ukwehluleka kokuvuselela umnotho kukahulumende lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Ncube uthe uthatha intambo abanye bamncoma besithi ukhaliphile njalo uzavuselela umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Angiboni ukuthi ebenza ngoba udubo esinalo is not udubo olokuthi abantu akula mali lapha eZimbabwe. Udubo olukhona yikuthi abantu abala confidence ku-system ekhona kaphezu kuhulumende ukhona kaphezu yilo udubo esinalo. So ama-policies even engabuya abantu abasathembi ukuthi uhulumende uyabathela iqiniso ngoba sebe ubonile ukuthi uhulumende lo uyaqamba amanga from time to time. Uzakhumbula indaba yezimdola ngo-2008 uzakhumbula njalo indaba yamabhoni uthi uhulumende uyaqamba amanga. So for that reason angibona ukuthi imizamo le izanceda kakhulu.
Kodwa yena umnumzana Mthuli Ncube siyakhumbula ukubana engakangeni la kuhulumende ngumuntu wayesithi ibhondi nothi lihambe kodwa sengenile kasakhulumela ngakho ubona njani
yilo udubo alalo elokuthi na esizenzele izanapf ivame uba nama-populist policy okuthi abantu babe njengani bayathaba for a few minutes kodwa ungasebenzi lutho. So ubona njengani yilo udubo aselalo khathesele ukuthi ama-policies asinika wona ngokuthi abantu bake bazuze i-relief okwesikhatshana nje kodwa udubo lungapheli. Izakhumbula ukuthi ubaba umnankagwa uthe esirande siqala ukukhuluma ngama-subsidy ukuthi kuzaba ne-subsidy empuphu and so on. So into ezinjengalezo ezokuthi i-policy person yezamphef ayiqaqi ukuthi ihamba kanjani. Yikho osokumhlupha ubaba uMthuli ngoba imizamo yakhe yonke kumele njalo ivunywe yi-police bureau labanye ama-oganzi awe-political party kodwa kuyabe kungasebenzeli bantu kuyawusenzela izanupf.
Kodwa yona imizamo yakhe singathi uyayenza kungangeneli uhulumende yini kakhulu ezinye iziphathamandla.
Ungakhangela uzobona ukuthi isandla sikahulumende sikhona ngoba ungakhangela even i-statement sakhe esayizolo kube futhi yena i-reserve bank ingangenela ku-currency stabilization le nxa when necessary. So nxa i-reserve bank abantu bengenathemba layo then uyatshela ukuthi ingangenela ukuthi i-stabilizing currency ye-necessary. So asabona ukuthi i-independence yengikhona e-50 abayibuzisa iyabe ingaphi ngoba abantu abasebekhangelela ukuthi kuzaba ne-system entsha kodwa ngokubona kwami i-system leyo iyabe ingekho ngoba i-reserve bank isali lase-reserve bank seyasikhona sibili and i-reserve bank bengabona ukuthi ithola labo leli eleZimbabwe seligukudeka ngendlela abangayifuniyo bengangenela or something like that. So into ezinjengalezo ezokuthi uhulumende wethuthi i-independent kodwa i-independence yangikhona singayiboni yikho okusenze abantu belahle iphepha.
Lo ngumnumzana Masimba Kucheba ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe wekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Nairobi kwele Kenya. Isibhedlela sempilo koBulawayo besifakatshelwe liqula lengcwethi kwezempilakahle ebezivela kwele Bilitane zizofundisa odokotela labongi ngokwelatshwa komkhuhlane wezinso kusetshenziswa ubuciko bakulezi nsuku i-biopsy le-peritoneal treatment. U-Ezra Chisaswanda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikula lengcwethi yezisebenzele isibhedlela se-Durban Bethon England belikhokelwa ngodokotela Nitin Cole emveni kokunxusa izizalwane seZimbabwe ezihlala lokusebenzela eBilitane. UNkosazana Tosca Fairchild yena ke ngumsekeli kandunankulu wesibhedlela se-North Staffordshire Combined Healthcare Trust. UNkosazana Fairchild uchasisa uhambo labo lweZimbabwe sokulezinye indlela zakulezi nsuku zokuhlula umkhuhlane wezinso kusetshenziswa i-biopsy ukuze kubonakale ukuthi kuyini kahle kahle okuhluphayo njalo isigulane singelatshwa njani okungenziwayo ezibhedlela zeZimbabwe.
Nxa kuthiwa i-biopsy kutho ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane bathathe mbijana i-piece ye-kidney bahambe layo bayekhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani. Leyo nto abayenzileyo isileminyaka engafika 20 years ingakazi yenzakale empilo yikho bahambe bejabulile sibili ukuthi bakwanisile ukwenza lokho.
UNkosazana Fairchild uthi isibhedlela sempilo sidinga usekelo olukhulu njalo zulu wonke kumele aphatheke ekuncediseni leso sibhedlela umama ongakafiki esibangeni sokuthi awusalungiseki.
Sinesifiso sokuthi umsebenzi lo sibenze empilo siwenze okwesikhathi okungadlula iminyaka engu-5 sibuyele siyobona ukuthi kufundiswa lokho abakwenzileyo balokho bekwazi yini abakufundiswayo njalo banesifiso sokuthi bathathe uDr. Khajawu maybe lo sister Nkomo la kulo sister omunye osebenza kakhulu sibili khona phana esibhedlela usister Nkomo ku-renal unit ukuthi bababise ngapha e-UK esibhedlela seDurban bazobafundisa bebone ukuthi bengayenza kanjani.
Isibhedlela sempilo silodokotela oyedwa owelapha umkhuhlane wezinso okuyinto emangalise iqula lengilandi ebelethelekele lesi sibhedlela. UDr. Shepard Kajao nguye yedwa okhangele zonke izigulane zomkhuhlane lo empilo yena ke ubonga incwadi zengilandi ngomsebenzi wazo wokuzofundisa abanye bakhe Zimbabwe.
We are grateful with the visit that we had from International Society of Nephrology.
Siyajabula kakhulu ngokuvakashelwa zingcwethi lezi. Kusebenzekile kakhulu. Bafundisile amadokotela ayisikhombisa lomongikazi abalitshumi lanhlanu. Kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye labantu abalolwazi njengengcwethi lezi.
UNkosazana Tosca Fairchild uthi ingcwethi lezi zithinteke kakhulu nezikubona esibhedlela sempilo lenswelo ezikhona njalo bakhalele ukuqhubela phambili besebenzelana labanye babo besibhedlela sempilo.
Kuningi kakhulu abakushotayo esingancedisa khona. Amadokotela lamanesi basebenza nzima. Abanye bangkhona basebenza bengagqokanga ama-uniform. Maybe singakhangela ukuthi singabanceda kanjani. Ikakhulu engikubone kushota i-equipment lemithi. Ngisicela kakhulu ukuthi sibambane ukuthi into yokuqala sisebenze lo Dr. Coney, lo Dr. Kajao ukuthi yini abakufisayo ukuthi sibancedise ukwenzela ukuthi i-renal unit yakoBulawayo ingavalwa.
Ingcwethi ze-Britain lezi zikhuthaza uhulumeni weZimbabwe ukuthi athenge imitshina emitsha yakulezi nsuku njalo afundise odokotela indlela ezintsha ezingaduliyo zokwelapha umkhuhlane wezinso. Zithi njalo kuqakathekile ukusebenzisa indlela ezintsha ezelapha masinya umkhuhlane wezinso ukuze izigulane eziningi ziphephe, hatshi ukuthembela kwelapheni ngomtshina we-dialysis kuphela. Yona ithatha isikhathi eside njalo imbadala yayo ingafinyelelwa ngabaningi. Imela isitho 7 igama lamungu Ezra Chisas Banda.
Siyabonga ke Ezra Chisas Banda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umnumzana Christopher Kotore owavuka uBova wabulala abantu abagoqela isihlobo sakhe omakhelwane lomntwana owayeleminyaka eyisikhombisa lomunye owayelomnyaka owodwa owayebelethwe kanye lonina elusulu eBhinga umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esetheswa icala lokubulala. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umnumzana Kotore weleminyaka engamachumi amathathu owayefike kulindawo evela eGokwe utshele umantshi ukuthi wabulala laba abantu abahlanu ngoba wayetshona elephupho lapho ayebabona bemvakatshela belengulube besethusela ukuthi bazambulala lapho elele. Umantshi uthe umnumzana Kotore kufanele ahlolwe ingqondo ngodokotela ababili abazingcwethi kulokho njalo aphindele emthethwandaba mhlaka 24 kuyonale inyanga. Waxotshanisana lowesifazana wayebelethe umntwana emhlane wambulalela emasimini kwathi abanye wabangenela emakamelweni abo. Ubiko wabophela inkomo esihlahleni layo wayigamula yafa waphinda wagamula lenkonyane yayo. Wabotshwa esebuyele kulumuzi lapho athi ufuna umlilo wobosa umumbu wethusela amapholisa ayesesililweni amdubula enyaweni andubana ambopha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 lani balaleli. Mina igama lami ngomama uNgangizwe. Ngikhathazeke ngomumo weZimbabwe ukuthi shuwa ababusi bazadlala ngathi kuze kube nini. Abakhathali ngathi ngisho lakancane abalandaba lathi ukuthi yini engaka ebenza bebe lenhliziyo ezilukhulu kangaka. Abantu bafa every day, abantu bayagula, akulamuthi, akulamaphilisi, akulani. Kanti ngabantu abanjani abantu abakhokhela iZimbabwe? IZimbabwe kulilizwe elinothe kangaka kodwa siye bengabayanga sihlekwe ngumhlaba jikelele ngenxa yabantu abalutshwana abaselfish. Hayi cha, ngiyabonga abalaleli lakini basakazi.
Unyoni, mina yabona into engizwe ubuhlungu ngendaba yokuba belokhu beusiza emsakazweni lapho la bantu bezanu bekhalakhala besithi amasimu ukulima yokwenza ukuthi i-America ithathele ukuze khula amazwe alinywayo ukuthi i-America ngayo bathathelile ukuze iyabazonda. I-South Africa kuyalinywa umumbu ukhona esikudla manje suke i-South Africa waye ngafakwa ama-sanction ngenxa yamasimu yabo. Bayenze i-land reform e-organized la bayephalamende kuyakhulunyelanwa eyabo yayibulala belungu isenzani kurechwa abantu kusenziwani eyaye ngokuthi beyali besembusweni iyabazama ukuthi bebefake ukuthi yenze ukuthi bebe nama-sanction. Ama-sanction ayaziwa ukuthi kathi uzamara abekho wathathwa ngumuntu egelwa ebhabhashophu elizweni elikhululekileyo wanyamalala umuntu for good ondabanyane owafa eBulawayo lwa baningi mangaka amabhisi ayehluphuhlukuluza abantu ngo-2000 la komo uchuma unalo ugawule kathi sunomgwadi beza besitshela istori asifunda kulalela istori zabo lezi kuyasenza uzikhuluma amagama amabi engakhulunywa emoyeni. Kodwa into engicela nje ukuthi abantu abanjengangakuthiwa mina ngine chance yokukhuluma nabo labo u-America benyatshela ukuthi bethi izanu beyishaye nge-sanction izanu yonke beshaye i-membership esemakhaya beze beshaye nohulumeni wakhona maybe ungalunga ekhaya ngoba mabel ukuthi bayancengwa belokhu besenzelwa angathi babakufa kwamagama abantu abayi-3 nje babelokhu besibangela umsindi emsakazweni. Sifuna ukuzwa iindaba zabo zemkhuhlane wokorona la silethelwa unto ozanu lwake sifakele into yabo. Amen.
Mina udaba lwami engangena ngalo lapha udaba lomkhuhlane lokhona bese ngikhalela lizwe lakithi laseZimbabwe kulo sizi ngakhulu ngalo ngenxa yokuthi ilizwe lisemqokeni ngendaba yenhlupheko abantu bathule nzima ma umkhuhlane lo ungangena elizwe laseZimbabwe kungalamithi lokuthi abantu basizwe abantu abalezimali zabo baphuma besiyasizwa emazweni angaphesheya so thina esingelamali uNkulunkulu ngaye engafaka isandla somusa bese kuthi sifikeleke kulowo mkhuhlane alubuyele emuva luyamemetheka luyaphambi kwelo hlupho olukhona eZimbabwe losisizi kakhulu
salona masakazi bangazika eHabroni abantu besindebeleni bakamthwakazi ngicela bangizwe bengifisa ukubane abaphume entweni yokuncedisana lesitha ukuthi kungcwatshwa kugejwa amathambo abantu begugurawundi bangcwatshwe baphume kukho bengasetshenziswa isitha onguye umabulala into le ifuze ibe nendlela yokuthi nxa kuqalisa ukugejwa kugejwa sokuthweni sokuvunyelwaneni xa usungugebha ugqibela ugebha besiyangcwatshwa yikuvala ukuthi inani leliyana alibulalayo ligcine lingawelanga kugcine sokuphuma inani elincane nga ikhomishina leyi kayisiyo yesikhothamathi kokuqala kufuze umuntu akhulume ukuthi ngoba nguye wayekhokhela atsho ukuthi wathi abantu labana kwabangu 20,000 bangaki sazi inani labo abalibhala kuhulumende bengakagejwa babekwa endaweni ezingaki bale mephu yokuthi babangcwaba ngaphi na ngoba sabanye abadlula izingwenya labanye bachiseke ezindlini baba umlotha kutsho ukuthi labo bazasala phandle bangasabalwanga ngizakhethwa sibe babili sibe bathathu isiqambo ukuthi ubaba nangwana nomali umami nangwana sibe sibabani sibe sibabathathu esigabeni sokuphelile kanti kulaba bachiseke ezindlini batsha baba yimlotha kula bathathwa bangcwatshwa emigodini ekhatshana angxenye phandle kwakamthakazi naseziyazina leyo because sifuna ukuthi uhulumente aqala avume ukuthi bangaki ngenxa yenamba yakhe ingafanani yekhomishini yakhipha ukuthi 20,000 ababo bangaki ababulalayo okokugcina ikugrawundi eyayisebenzisayo ukuquma abantu ukubulala abantu ingaphi ngoba akula first brigade lapha lelizweni iphila ingaphi ngalesi sikhathi labakhokheli bayo o-company commander bobani bani simazi abantu labo uhulumente ngakuvuma lokho kuyabe khanya ukuthi uzimisele sokungakuhanjwa kuyegejwa-ke kungcwatshwa abantu ngokutsha ufuna ukusisebenzisa abantu besindebeleni nasivukenini njengbe sisisebenzisile wathatha umhlaba wathatha into yonke yonke into nomhlibizi umuntu wesishonini abantu besindebeleni sentuthwini nje ahla lutho siphephele emazweni siyahlupheka imisebenzi bayithethe yonke into bayithethe ibiza bona ngoba babevele bebulala abantu ngokugrawundi befuna umhlaba kwamthwakazi sifuna ukuthi uhulumende lezaveza into lezoqala ukuze simncediseni ukugebha engasithuma ukuthi sigebhe nini kusasemasinyane kakhulu yabona
nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithande njalo ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook lapho esi-live streamer khona kanye lalabo abasilandelayo ke emsakazweni ereduyeni silothabisane Ncube silokhethiwe Ncube vasivukisa silovodloza Ishweti silo Ashton Sanders silo Musa Mazibuko othi livuka njani mamhlanga mtakagogo ngivukisele abakwamathema enkayi yes, siyalivukisa ke womathema enkayi. Uthi ngibukele ngise Randburg lezulu liyana khona ngale. U-analyze Ndlovu la uthi livuke njani msakazi. Lo Joseph Nyathi uthi livuka njani msakazi. Labalaleli be-Studio 7. Hayi ke liqhubeke lithumela imbiko yenu. Balaleli sizayitshaya lapha ecingweni leyo engaphumanga libekezele. Iyeza kumalanga alandelayo. Okwamanje ke sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla amakhulu aphikisayo kwele Malawi, ele Malawi Congress Party lele United Transformation Movement asebombe omanyano phambilini kokhetho lwenyanga ezayo. Amabandla layo awaphikisa umthethwandaba impumela yokhetho lomnyaka odluleyo eyalahlelwa khatshana ngumthethwandaba kwathiwa kufanele kube lokhetho olutsha i-rerun. Ibandla eliphikisayo lalo selibumbe umanyano okusobala ukuthi ziyabe zindala zombili. Abantu ababili babulewe ngolwesithathu ntambama eKenya esigabeni seMandera esiduzane leSomali, njalo omunye ulokhu engakabonakali kulandela ukuhlaselwa ngabantu abakade behlome ngemibhobho abacatshangelwa ukuthi ngamalecatsha awe-Al-Shabaab abokholo lwesimuslim oledlulisa amalawulo. Umchayeli webhasi utshele iVoice of America ukuthi ibhasi yakhe ivinjwe ngeyinye imota, njalo wezwa umbhobho ukhala emaceleni womabili wabona abantu abangafika amathumi amathathu begqoke amayunifomu amasotsha. Bathi wonke umuntu aphume ebhasini ngoba badinga abantu abangasibo bokholo lwesimuslim labangahlali kuleyo ndawo. Abatshonileyo bacatshangelwa ukuthi bebesemoteni okuyiyo esetshenzisiwe ngamalwecatsha ukuvimba umgwaqo besebenzise umaqophula ukuyimisa. Ngakho obuleweyo obesebhasini. Amalecatsha e-Al-Shabaab abelokhu elisana lohulumende weKenya kusukela ngomnyaka ka-2011 lapho eleKenya elathumela amabutho eSomali ukuthi ancedise umanyano we-African Union ukulwisana lawo. Okwamanje-ke yebo-ke okwenzakala eMelika namhlanje, idolobho leNew York ngolwesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane le-coronavirus selizaphathwa njenge-state of emergency, njalo sokulamathumi ayisithiyagalolunye lanhlanu abantu asebehlaselwe yilo, lanxa kucatshangelwa ukuthi inani leli lingafika kunkulungwane eyodwa. Ngalokho sokungamiswa ukusebenza kwamabhasi, izitimela, njalo kube lama-curfew. Abantu sebexwayiswe ukuthi bengalahlekelwa imisebenzi, bexotshwe ezindlini, amabhizimusi avalwe, njalo lokudla kusilele. Emadolobheni eMaryland le-Ohio, izikolo zonke zizavalwa kwesikhatshana. Indawo yokuzithokozisa iDisneyland layo isivalwa. Abantu abasavunyelwa kuya idale leCongress leSenate, njalo imidlalo yebasketball layo isimisiwe.
Thank you.
Yebo, lo ke ngukhuksman ehamba lo madlela sikhobokhobo lo SF James wazwa besithi uzangikhomba. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.